kulezi insuku balohlelo lwabo lokwenza amaseli kwakha ama-structures abo belungiselela ukhetho belungiselela ama-primary elections abo endaweni eziningi lakithi lapha emadebeni south kuyafana njengakwezinye indawo zelizwe iZANU PF iyehluleka ukuthi ithole inani labantu abafanele ukuthi babumbe iseli babe sebecina sebesenza indlela ezingaqondanga ezokuzama ukwethusela abantu ukuze babe yingxenye yabo nxa bebiza imihlangano yabo leyi babiza bathi imihlangano yayo wonke umuntu abantu ngendlala langezinye izinto abakhangelani lazo ezigabeni bagijima bayegcwala becabanga ukuthi mhlawumbe kulolunye uhlelo olubhaliswa ngurhulumente bathi sebefika kuleyo ndawo lapho kufuze kuhlangane khona basifice sokuthiwa izilogani zezanu p f abantu sebebhaliswa sebethatha inamba zabo zezithupha sebephiwa izikhundla ezithiyeneyo kuthiwe sebeyingxenye yamaseli kodwa ngeqiniso abantu babezele bengakufuni abantu bonke bakhala ngalo lolu hlupho emadebeni south nalapha engikhona kogodlwayo kuyafana akuthiyananga abantu babizele imihlangano engacaciyo ukuthi ngeyani sifika phambili sitshintsha sisiba ngezanu p f abanye abalesibindi bayathibilika nxa sebezithi hayilo mhlangano asomhlangano wentuthuko umhlangano nje wokuthi izanu p f yenza into zayo bachibilike bachiyane lakho kodwa le yinto ekhahlameza abantu njalo ehlukumeza abantu kakhulu abantu kabayithandi into le eyenziwa izanu p f angazi ukuthi kungenzakalani ukuthi izanu p f ibone ukuthi abantu kabakuthandi khonokho abakwenzayo nxa bebiza imihlangano yabo akabacaci ukuthi hhayi sibize umhlangano wamaseli wezanu p f ongwezanu p f ahani kodwa iningi labantu bakhathele ngezanu p f
ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho esigabeni sizwa kuthiwa kungani kulokwethuse lwa kwabantu phambilini kokhetho
liqiniso umsakazi ukuba siyancishwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli bethu kodwa into esiyibongelayo ngalezi nsuku ukuba sokwabuya i-technology sokwabuya le nto esithi i-social media abantu sihlangana nsuku zonke ngezigaba ngezigaba silamagruphu kakhulu awe-WhatsApp abantu laba bahlanganela khona bekhuluma indlela abangazenza ukuba bahlanganele balungiselele inguquko okumqoka kulezi nsuku okuvele kuyinkulunyo ekhulunywayo ngabantu indaba yokubhalisela kuvota thina njengebandla sikhuthaza wonke umuntu oselizweni leZimbabwe wonke umuntu olapha emadebeni south ukuba abhalisele ukuvota ikakhulu ontaka kababhalisele ukuvota okunye singakukhuluma singangakukhuluma kodwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota siyabe singenzanga lutho inye kuphela into ezakhipha izanu p f embusweni yikuthi siyebhalisa ukuvota ngobuningi bethu njengabantwana bezimbabwe siyevota mhlala wokuvota sibuye sivikele ivoti yethu esithi ngesilungu i-RIP program register elect and protect the vote siyabe sizivikela ivoti ma sesivotile so okunye singakwenza singangakwenza kodwa umlando silawo khonapho njengephathi sesibeke okunye eceleni ingqondo yethu lemizamo yethu siyifake kulwana lolo hlelo.